Lokho kwethulwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le umnumzana Tafazi Gomsarara okhulumele intatheli izindaba lamhla eHarare. Umsarara okhulume lokhu ngesikhathi inkampani yeNational Foods isithi ilakho ukuvala amafektali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholisa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo iwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani yeNational Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekithali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile. Into esiyaziyo le lasemashop siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekhazini umbi iproton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo sithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawaribe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Food behlule ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kutsho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukutshaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngama-companies atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa companies anjenge National Foods evala, so kusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyawe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMB.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi. Kuthi-ke omunye lokhu uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.